isikhathi ngisembiko yenu.
Sanibona nobonke basakaza bahle, basakaza bestudio seven. Hayi, siyabonga kakhulu ke umsebenzi wenelo usebenzayo. Buhle sikakhulu, ubalulekile. Khuluma ngisegoli la eJohannesburg, eSouth Africa. Kodwa ke into engangiyatshaya kakhulu ebantwini yile okulokhu kuvala amabhoda, njengoba kuvala amabhoda, kuvalele ezinye izinto, amabhawa livalile, nabantu abasakwanza ukuthenga ngasitshale ama-bookstore nokuhamba, lilokhu livalile right through. And isikhathi livalile, isikhathi liwisa umnotho weZimbabwe mo. Angameli yakhe lifunde kwamanye amazwe libone ukuthi avalile kodwa alezinye ingxenye azivulayo ukuthi kungene umnotho kancane. Manje namali vala libuye futhi liyayibona iZimbabwe vele lizwe elisithuphekelayo elichasa ngamadolo phansi. Enye into ebalulekileyo ngiyithanda ukuthi angani kuyenzeka umnankagwe lo eke thathwe siye esibhedlela esikhulu faranangasa eke shek ingqondo ukuthi ziyasebenza na iy'ngqondo zakhe lezi kagawule noma hhayi azisebenzi out of mind impilo yakhe naleyo kubulala abantu angeke yethe ene vele sase sabona kuthunyezile ukuthi sesiphuma ungabe ngodlame ezongena futhi yena ngani kwangena omunye umuntu owayengabulala abantu ngani kwakengcono. Siyabonga.
Salibonani, balaleli beStudio 7 kunye nani basakaza. Hayi ke ngu-Anton Mkhontwana lapha from Trem Point. Engikukhangela kakhulu elizweni lethu ngukhulumende wethu awayeyikhuluma ngendaba ye-COVID kodwa kayinakanga. Into engekhoyo nje ukuthi inakile ngoba ungakhangela izikolo zethu abantwana ngendlela abagcwele ngakhona nangendlela abanyathena ngakhona ekilasini. Kakula testing uma bengena behlolwe, kakula even i-sanitizer, kakula bangena nje noma kanjani. Abanye kabalawo la ma-mask. Kusho ukuthi mayethi khona ama-teachers ehlatshiwe labanye abafundi basho ubale izikolo ezisemadolobheni. Nisemaphandeni ngapha hayi kusho ukuthi vele sizinyamazana kasi sikobantu eZimbabwe. Noma bekhuluma ngokuhlatshwa konke lokho thina ngapha emaphandleni hayi kasikwazi. Sikuzwe nje abantu bahlatshiwa kangaka, abantu bayalokuhlatshwa ukuthi yiwapha bayalokuhlatshwa thina singaze sibone lalowo muntu nalowo muntu othi asihlaba kasikwazi ngoba labantu abekhophongonyathela apha ezikolweni yabo kabahlatshwanga, kabavikelekanga namatitshala wabavikelekanga. So angazi ukuthi uyabe zama ukuqamba amanga kubani uhulumende wethu ngoba ngamanga lawa bekhulunywa ezikolweni ufikele ngamanga luhlaza. Hayi ngiyabonga.
Salibonani kustudio 7 emthakazweni wemande wesindebeleni. Igama nguRichard Sibanda kodwa seButswana kulapho elisabalaza ngikhona. Bengithanda ukubingelela uzulu wakithi esindebeleni kugoqela nje yonke indawo. Abalaleli bonke lani bakastudio 7 elisibikela izindaba ezimnandi imihla yonke elisemsebenzini omuhle kangaka. Ngixolisa ukurekhoda mhlawumbe kuba mudembijana kungokokuqala ngikhuluma kulo msakazi omuhle. Bengithanda ukukhuthaza uzulu wakithi umthwakazi ukuthi azame ukubambana siwasebenzisane babe bamunye bengakhethani loba bengabandlululani kodwa babe munye bezazi ukuthi bona ngabesizwe sikamthwakazi bebambisana azonke izikhathi. Aluba baya ngokufisa kwami bamise ukubumba amaqembuqembu loba amaphatipati amaningi kodwa babambisane bakhangele iphathi elimvelaphi leli kusasa labe liqhakazekileyo iphathi ezabanikeza ukuphumula loba ukuphila. Bazame ukumisa la maphathi abuye batshela ngegugurawundi bathuluka izilonda ezikade zaphola bona bakhangele le kusasa eliqhakazekileyo ukuze phela kuvuke isizwe sikamthwakazi lezinganda lapho zingene ezikolo ziphumele mphumela. Kathesi ungakhangela esizweni sikamthwakazi kulapho kulomnotho wonke kodwa umnotho lo kawusebenzela umthwakazi usetshe usebenzela abantu nje kuphela. Nxa kuthi kuyakhulunywa bona thina siyekhuselwa kuphela ngabantu abazenzela umathanda esihleli sibesizo sokuthi nathi singumthwakazi sibe lekusasa elichazi leyo sihambe emathareni abukekayo sibe lamagesi sibe lento yonke lanti kubonile kithi phela kumthwakazi sibe labameli abaqotho hhayi ukuthi kusasa uzabona sokulenye iparty kusisa kulenye iparty ngingathi ukuthi umbe ngiyacabangisa loba njani ngibonge kakhulu abalaleli bonke nje indawo ngendawo
labo bekungabalaleli bestudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo yesithi 001-202-465-0318.